ayinani leli alilife ngokubona kwethu life kodwa esikunanzelele ukuthi abantu abaningi basebenzise ama mobile phones abo ku verify information yabo le ku voters roll abalutshwane kakhulu less than 1 million basebenzise ukuya kuma physical verification yale yathi khona kuma polling stations ade set up yizeke lokhu kutshengisela ukuthi khona kungayisikho ukuthi bekule le i platform le phone bekuzaba lenani elilutshwane kakhulu ekukhangeleni beku inspecteni voters roll 2.9 million ngabantu abaningi kakhulu kodwa esizibuza khona njengenhlanganiso ukuthi khona ingabe kuvotwa online ingabe kujuta iningi labantu liyavota kodwa lokho ukuthi umuntu uyasuka eku physically inspect or physically cast the vote iquestion aze yakho ukuthi kungabe kuyilapha okulohluphe khona kakhulu lonke sizazama kubakhuthaza abantu ukuthi sincedisane nini ukuthi sibhalise nini ukuvota kodwa sikunanzelela ukuthi inkinga ekhona ukuthi ama voter registration centers akhona kathesi akuma districts la kuma provincial offices awezeki okungasondawo ukuthi ungaphonga uvuke ekuseni ezindaweni eziningi ukuthi susiya khona sokuyi cost yokuthi umuntu agade ibhasi agade umchova agijime ebhalise ukuvota ukuvota khona kuqakathekile kodwa besikhangelela ukuthi ingabe bekungaba lenye blitz yokuthi sikhankase njalo kutsha izekhi besebantwini abantu bekwanisa ukubhalisa ukuvota
kodwa abantu bayakwazi yini ukuthi bengaqhubeka bebhalisela ukuvota lanxa kungela blitz leyo kukanti liyakhulumisana yini kathesi lenhlanganiso yezek njalo liyasuthiseka ngendlela eqhuba ngayo uhlelo lolo
njengenhlanganiso sihlezi sikhuthaza langesikhathi se-blitz lapho izekhona ebantwini besibakhuthaza abantu ukuthi nxa ungakwanisanga ukubhalisa kathesi sungabhalisa any other i-voter registration kayivalwa vele noma ungabe usemazweni ubuye eZimbabwe namuhla uyahamba kuzeke office kuphela ufike ubhalise ukuvota akuvalwa noma kulamanye ama-process ayenziwayo okufana lakubo-voter inspection le delimitation lezayo kodwa ukubhalisa ukuvota vele kakuvalwa so abantu nxa ulapho okhona ufinyelele lapho kuduze lezeke office kumbe uthe usuke enkayi egwelutsheni wabuye enkayi seta gijima usuye ngena ezeke office ekhona lapho eduze lawo ubhalise ukuvota akumiwa ukubhalisa ukuvota noma adungekho elizweni ngesikhathi seblitz ubuyile kathesi uyafika ubhalisa ukuvota kumazeke offices so kuqakathekile khonkhanga ukuthi abantu bakuzwise njalo emfundisweni yethu vele besikhuthaza njalo nje ukuthi ukubhalisa ukuvota akakumiwa nxa ungathena 18 years namuhla hamba ubhalisa ukuvota uzathola ithuba lokukhetha ibukhokheli ongabe ubufuna esigabeni ewadini e-constituency yakho landlani kungakhathalekile ukuthi izekhi ilamanye ama-stages ewayenzayo afana labo inspection wona laba afana nalabo delimitation.